Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 17 Mpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izigebengu ebezihlomile zikhombele abantu ngemibhobho kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo namuhla zatshontsha imali ephezu kwe $6,000. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ucele umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukuthi esule izijeziso athi zeteswa iZimbabwe yiMelika. Kudaba lokuzilibazisa namuhla sihamba leqembu leDupu the Warriors. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulezigebengu ebezihlomile ezingene kwenye inkampani yeFidelity Building kobulawayo emini namuhla zakhombela abantu ngemibhobho qede zantshontsha imali edlula inkulungwane zamadola eMelika eziyisithupha $6,270 kanye lenkulungwane ezinhlanu zamadola akwele South Africa i-R5,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi inkampani le iqhuba umsebenzi wokuthuthukisa abesifazana lokwamukela imali ethunyezelwa izihlobo nguZulu. Kodwa kayiqambanga ngegama lenkampani. UNyathi uthi amapholisa asaphenya. Kunsukwana ezedluleyo izigebengu ebezihlomile zintshontshe njalo ebhanga leCBZ kobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residence Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala siyakunanzelela ukuthi okwenzakale namhlanje eFidelity lokwenzakale imali angadlulileyo eCBZ eku-5 Street leyana sokutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile kobulawayo. Ongaba-ke izimbangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bekwamanye amazwe agoqela o-South Africa lakokuthiwa lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lobu budlova sebebuyile edolobheni lakobulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhonomo weZimbabwe kawumako suyantengantenga, iningi labantu kalisebenzi. Ngakho-ke kuzafica ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezama ukudinga uziphilisa ngobudlova bona lobu.
Amapholisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje ngoba siyabona zigila nje imkhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabe indaba zalutho.
Esikunanzela ukuthi lawo amapholisa kukhanya adonsa inyawo mhlawumbe kungaba yikuthi engxenye abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyathilela ngoba sikhanyele ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezigebengu ezithile endaweni ethile khangele ukuthi amapholisa agcwala athi chithisake indawo yonke. Kodwa kuzafika ukuthi esikhathini esiningi baye bekhalanga ukuthi abalazimota baye bekhalanga ukuthi balutshwana bayasilela. So sibona ngantu ayikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke kwenzakale namhlanje uzafica ukuthi abantu abaningi bekhangele ukuthi ngabe kukwamanye amazwe kumbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwala ama-helicopter phezulu esememezela esesitsho ukuthi laba abaphakathi lapho kabasarendi baze bababambe. Kodwa-ke esesikunanzele kumbe esesikuzwile ukuthi hhayi vele athe fika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebengabo seziphumile ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje lo kadumele banjani kadumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu elakusasa leZimbabwe ulibona liminjani?
idolobho mbe sithi ilizwe lebe seliphakathi kokufipha lokukhulu ngenxa yokuthi izigebe ngalezi kazibhele emabhanga akubheka lezi ndlini kwabe balokuthina abantu bahlaba umkhosi nsuku zonke bangena nsuku zonke ezindlini bagqekeze lezi zigebe ngakazibhela nhloni sezifika emini njengoba nxa ukhangela i-TV zethu ukhanga ndaleyi esefidelity bafika emini ithe saka ilanga. So kabasesabi njalo lezi ndlini lapha kabasangena ebusuku lokawutwazasizwa kutuwe emasela ngela ngamathumbi ngama-1 ebusuku sebeqoqoda bafuna ukungena ngama-9 ngama-10 ebusuku usanda nje ukudla. Ngakho-ke ikusasa ledolobha ikusasa lelizwe lisengozini ngoba ubugebenga sobuzaba yibo obandileyo edolobheni sobuzaba yibo obandileyo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ucele umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, izolo ukuthi esule izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe ngeleMelika ngoba zibangela ukuthi izizalwane zeZimbabwe zibalekele udubo elizweni lazo ziye kwele South Africa lakwamanye amazwe angomakhelwane, okuyinto uRamaphosa athi isithwalise lawo mazwe nzima. Umongameli Ramaphosa wethule amazwi la emhlanganweni awenze lo Biden esigodlweni sakhe eseWhite House khonapha eWashington DC. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Into eyiyo ukuthi kuswelakala ulwazi kubaphathi baseSouth Africa, ulwazi lokuthi ayisiwo ama-sanctions enza ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke ngoba ama-sanctions lawo aqondane labaphathi be-ZANU-PF aqondananga ne-economy lomnotho weZimbabwe. Okuluhlupho eZimbabwe okwenza abantu bachithekane babaleke bagcwale yonke indawo yibuhuquluzi, i-corruption, lokuswelakala kolwazi, i-ignorance yobukhokheli baseZimbabwe. Okumele ukuthi nga ubukhokheli beSouth Africa buyakwenza yikuthi bitshele ubaba uMnangagwa ngokwakhe ukuthi akhuphe ama-sanctions e-corruption, ama-sanctions odlame, lama-sanctions ombusa kabi uhulumende weZimbabwe owafaka phezu kwabantu baseZimbabwe. Okumele bakhupha ama-sanctions, uhulumende weZimbabwe ekhupha ama-sanctions kubantu beZimbabwe. Yikho lapho-ke abayikhutha khona indaba uRamaphosa nobukhokheli beSouth Africa bonke.
Yena ubaba uRamaphosa utsho ukuthi kakula lapho athi ehlangana khona lo mongameli Mnangagwa amtshele khonoko kumbe nje khona ukumtshayela ucingo. Amtshele ukuthi hayi ubaba ngangcono ulungisiso okuhluphayo, akwenzakali khonoko?
Ukhanya kakwenzakali ngoba nanku nxa uRamaphosa esekhuluma lo Biden ukhuluma ipropaganda yeZANU-PF ukuthi ama-sanctions iwahlukumeza abantu beZimbabwe. Kukanti-ke okuhlukumeza labana abantu ngumbusa kabi, udlame, lobugwelegwele lobumenemene obuba khona nxa sokufika ukhetho. Yikho kwenza i-governance yeZimbabwe, ukubuswa kweZimbabwe kuntengantenge kuxege, njalo lo mkhonomi ukusuwela phansi, lobusela obukhona kunkokheli zakuleya. Njenganamhlanje nje sikhuluma sibone iscandal sokunye kuyinkampani okwathengisela uhulumende ama-laptop ngemali ezikhamisisa umlomo eziphakamisa inwele ezingekhoyo nakuyisimarket ngaphansi kwelanga. Konke lokhuyana-ke yikho kwenza umkhonomi weZimbabwe kungami kahle.
Ubaba uBiden yena ubona ngani wathethe njani amazwi kaRamaphosa?
Ngiphonguba lethemba lokuthi i-American establishment is well advised, bayalazi iqiniso bale embassy eZimbabwe, bale intelligence yabo, bale information yabo, bayakwazi okuliqiniso, bayakwazi okungamanga.
UDokotela Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-TCC, umnumzana Nelson Chamisa, uqhube umhlangano ongenwe zinkulungwane zabasekeli bakhe eChipinge West namuhla. UChamisa ubonge abantu bakulindawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by-elections asanda kwedlula, waphinda wabacela njalo ukuthi balivotele ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi siziva
omongameli advocate Nelson Chamisa bebuyile yena mbala ukubana ebonga abantu bechipinge ukuthi basivotela ngendlela ephakemeyo sawina ku-by election kunzima abantu bencitshwa ukudla bencitshwa inhlanyelo beyethuselwa njalo amasabhuku efuna ukusetshenziswa kodwa bathi hayi thina sasitshiya sitsheliwe ke ukubana fanele sime ke eZimbabwe ukubana kube le nguquko njengabantu ke beManicaland so siyababonga kakhulu sibuye ke uzobatshela ngeprogram yethu esizayiphumisa kugwalo lethu okuthiwa yi-New Zimbabwe Blueprint esikhangela khona ukubana umkonomi wethu ngaphansi kombuso kaChamisa uyabume njani sizayenza njani iindaba zomsebenzi iindaba zokubana abantu ke behole imali ethengayo imali engcono esithi economic turnaround program yethu
umnumzana Gift Ostalosi siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC ngakolunye uhlangothi umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Heroes Acre eHarare namuhla lapho obekubekwa khona iqhawe lesizwe ebelilibutho uBrigadier General Thosi Kaneta umnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avume izitha zeZimbabwe zivimba inqubela phambili yelizwe
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafuke mbula
Lamlela ndwandwe
Kweze maphandleni uZulu weGwanda South usekhulekela ukuthi iZulu line ngokuphangisa ngoba izifuyo sezinatha nzima ngenxa yokuthi amadamu asechile U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi eziqoqwe lo msakazo we-Studio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi selikojozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila wegarajemba.
So lo hlupho sibili ukuthi ngayi inkosi yaphathisa ayiline masinya kungakabi kubi kakhulu sibili hayi ungakhangela la isimo sazo izifuyo sokusolisa sibili uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu
unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo
inkomo amanzi lawa sengana afuna ukuthi amadamu asesitsha kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono bekusesekhona lapha lalapha yaye but ezinye lazwayo sezisebunzimeni ukudla kusekho
unkosikazi siphathiswe Nkala owesilibe kwana North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona
amanzi inkomo sezikhelelelwa sibili akuselamanzi thina kithi kakhulu ngapha esilikwe idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo
izulu alinangakuhle nakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo emzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi yamanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingenangakuhle
bagebhe sibili amanzi ukuthi nxa isikhathi onalesi sesinzima amanzi siphelile kungasela amanzi uyakwanisa ukuthi inkomo zakho uzinike amanzi yiwumsebenzi wenkomo nalokuthi inkomo zonalezi zisebenze izitezi njengazonalezi
usenjalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala waleli dolobho kulandela ukuhuda kwabahlali we-Spice Corp ngemva kokunatha amanzi ale ngcekeza sixoxele lo mnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Residents Association
amanzi ayenuka elephunga elikhulu kakhulu amanye ayisiba lamagwebu ebhubhudla amagwebu nxa uyithele enkomitshini ehlebe emhlophe singazi ukubana imbangela kwakuyini kuda nokukhulu kakhulu ngoba ikhansile nomunisipala kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi
umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala segezise itanka elibangela ukuthi abahlali baphathwe isihudo
we so very much wish to apologize to the community of Gwanda particularly those people who were disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo
umasipala weGwanda uthanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa Ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umshweshwe,
lamlela namba wafowethu.
Sibonge ijahelitala uAlbert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngezempila kahle ukuli kansini. Sixoxa ngokuphathelane lezempila kahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lwethu olwe clean up esilalo spring cleaning esilayo kokulawayo oluthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu-35 esiwabiza sithi ngama-hotspots akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu-35. Sase sibona kungcono ukuthi njenge-council, njengobukhokheli esi-councillors, lo mayor, lo ngathi lo area councillor, ukhansela uMlando Ncube, sincedisana, silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olida that particular committee, health, housing and education, ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ngathi kungawabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhanyelane kakhulu lalaba abathengisayo, aba awumele abathengisayo ulayiwe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo Minister of Provincial Affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane, njalo libone ngani bayaphumelela yini kulokho abakwenzayo?
Mange ngalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini, I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo amavenda ngabantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana, abanye bakhangele labo omkabo ezindlini. Ekuthengiseni lapha yebo yama challenges akhona ebantwini abesifazane, ikakhulu ngoba izinto kumele ukuthi azenze engumuntu oyiwani zinenge kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa kubusiness ekhona of late, abantu besifazane bazimisele and ngabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni. Yebo yekulama challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama counterparts abo abangobaba. Kodwa hayi, ngabantu abazimiseleyo abathengisayo ama challenges abalawo, anjengokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama-sheds, ezinjengama-sheds ezinokuthi lapho abathengisela khona izambuzi lancazi khona, but i-challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njenge-council yakobulawayo kumbe i-committee ebona ngezempilakahle eziphathelane lokuhlanzeka lempilakahle, ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantwana?
Ngezokukhuthaza ngathi senza silama awareness program esila wakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyilise, ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisu ezibuhlungu, bakhala ngani, abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamangenye i-NGO encedisa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo, ibancedisa ukubakhanyelela baze bayebeletha amaviki athize bebakhanyelele. Kuphinde kube le mali ebuyayo encedisa ngingathi iclinic eye that particular area. So kulezigaba ngathi kulama wards akhethiweyo, eyinye ngephumula, enye ngeRichmond, enye ngeNkulumani, enye ngeLuveve ancedisa omama abazithweleyo. I think enye iclinic esilayo yiCountry Park elalona lelo uhlelo. So siyakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo abe kakhulu abasona lesisigaba bephangise bebhalisa. The earlier ubhalisa, the more abantu bethola ngingathi engingakutsho ukuthi usizo o usizo oluncedisa umabhalisa kanye leclinic, ilocal clinic yakhe. Ngiyabonga.
Lowo ngukhansila sinikiwe Mutanda kaward 10 eNtumbane koBulawayo, njalo ongumgcini sihlalo wekomithi ebona ngezempilakahle kulikhansili. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza okusemthethweni khona ngapho kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu, kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubone kubhalwe ku-affidavit yalezinhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalelo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawona lomnyaka. So ke lokhuyana kuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhlaka 5 kusiya ku 7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bependuka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto?
Abantu bayaphenduka ekhaya, kodwa nje ikuthi kwesinye isikhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo, abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi, abantu abaningi sebesehluleka ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje, nxa sekusokungehlule, ngithatha isikhwama sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye, abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha ukuthi sokuapplyeka, ngoba izinto abazifunayo kuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo zinengi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe kuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhalile. So ke ngamafitshane yebakhona bahamba.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Kulamalanga bathule, kungathi nje kuthule. Yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm. Ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela muntu otshayiwe kumbeni wenziwani. Ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngama-court. Even ale operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka amalawyer abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe e-court yiZimbabwe Immigration Federation lelo kuzeni lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitana. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala beSimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathola amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrant. Labantu abalamaphepha uhulumeni afuna kuba rob abancithe sebesenzwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Wokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibane njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHerentals libengela ukuqala lonyaka ukungena kuma semifinals eChipuku Super Cup ngemva kokunqoba iManika Diamonds nge 2-1. Kweminye imidlalo yequarter finals ekhona kusasa iDynamos izanqikilana leFC Platinum kuthi iHighlanders yona izadibana leBulawayo Chiefs. Ichicken Inn izanqikilana leBlack Rhinos. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leDupute Warriors liphethe idlalade lalo elitsha elesishiyangalombili. Isihloko salo sithi inzalo entsha. Nangu umholi weqembu uThobani Dube.
Salubonani, salubonani. Iqembu iDupute Warriors iqembu lasungulwa ngo-2008 laqala ukurecorda professionally ngo-2014. Ndathenga ukashe mukayi ngoba kanokaya. Mana
ngathanda ukuthenga idlalade kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu ziyatholakala kuma digital platforms zonke like ngibalisa kubo iTunes or Spotify na zonke indawo ezama online stores, you can buy them lapho. Kule album entsha umzalo entsha layo sikhiphe manje ikhona. Mawufuna nimniningwane egcweleyo ungathintana nathi kunombolo mawu outside South Africa njengoba si based South Africa uyathi 0027 7260 4 6784. Ngizophinda njalo 0027 7260 4 6784.
Abalandeli ke ubatshela wapha amazwi.
ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli bomculo nje wonke jikelele langendlela abasiphathe abasamukele ngayo kulo unyaka ka-2022. Ngithi kibo siyabonga kakhulu, sicela niqhubeke njalo ngokusupport umculo wakithi, sithuthukise izinto zakithi nathi. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uThobani Dube leqembu lakhe leDupute Warriors ngale.
Sengiphila kakhulu umhlaba basomadla mina.
Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.